be.
So ku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNcwabakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
The victory in Boko Kabuyoni is a strong signal ahead of 2023.
Ibandla lezanu-PF linqobe ele Citizens Coalition for Change kukhetho olwenziwe izolo eGogwe Kabuyoni.
Ufuna ukubonga ama-citizen eGogwe ngokuthi ivotela kakhulu ekunzimeni kokubani izanu-PF ifuna umsebenzi violence.
Ele Citizens Coalition for Change libonga uZulu lisithi ibandla libusayo belitshotshozela uDlakela kungakenziwa ukhetho lolu. Ophikisa ubukhosi bukamongameli Emmerson Mnangagwa eMthethwandaba usefuna kumiswe umhlangano weZANU-PF Congress. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe ele Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-election oluqhutshwe izolo eGogwe Kabuyoni. Umele ibandla elibusayo uMnumzana Spencer Juma uthole amavoti afika phose inkulungwane ezilitshumi lanye 10,777 votes. Wathi uMnumzana Costain Maguti omele ibandla le-CCC uthole afika phose inkulungwane ezinhlanu 4,800. UMnumzana Tafaswa Mukwadi obona ngokwethula kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi kuhle kakhulu okwenzakale eNkabazwe.
The Revolutionary Party is so indebted to the people of Boko Kabuyoni. It is so indebted to the people of Midlands Province. The victory in Boko Kabuyoni is a strong signal ahead of 2023. It testifies exactly as a bold, a massive, and giant, and mighty vote of confidence for the leadership of President Emmerson Mnangagwa and the Second Republic.
Siyabonga kakhulu okwenziwe ngabantu eGogwe Kabuyoni leNkabazwe. Unqoba kwethu eGogwe Kabuyoni kuveza esizakwenza kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Lokhu kuveza ukuba abantu abaningi bathakazelela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oqhuba inhlelo zikaZulu ezilohlonzi. Besivele sikulindele konke lokhu. Sithabe okumangalisayo.
It was long waited for. It was foreseen. It was always on the way. We are happy. Predictably, we are not surprised again by those remarks and conclusions from the CCC. It is now clear that when they win an election, they celebrate. When they win a by-election, they celebrate. When they lose it, they throw spanners into the process and seek to tarnish the image of the Zimbabwe electoral process in order to find favor. But it is now a tired script. It doesn't work anymore. It does not even find them favor in the voting public.
Awusimangalisi okukhulunywa libandla le-CCC elithi bekulodlakela. Benganqoba bayakuthakazelela abakwenzileyo, kodwa benganqotshwa bahlaba umkhosi. Akusebenzi konke lokho. Abantu abavotayo abakulandeli futhi lokho. Abafuni ukuvuma ukuthi banqotshiwe. URaila Odinga laye kwele Kenya kavumi impumelo yokhetho. Bahlala bekwenza lokhu, akusimangalisi.
It is their script. You are not surprised by it.
UMnumzana Tafaswa Mukwati ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF. Sixoxe laye eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Ostalos Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Thina njengetipu sifuna ukubonga ama-citizen eGogwe ngokuthi ivotela kakhulu ekunzimeni kokubani izanu-PF ifuna umsebenzi violence, lodlame lokuvikela abantu bethu lokuzama ukuthi sosabhuku ukuba bencindezela abantu-ke nendaba yokuthi sivalele ukubana siyekampena kodwa ukuthola almost 5,000 votes ke sengicela ukubana-ke i-support yethu iyaphakama njalo abantu balethemba. Khangelela ukubana sibuilde from khonapho siyaphambili siphakamise-ke uZulu emaphandleni-ke nxa sikhangela-ke ngomnyaka odlulileyo ko 2018 yabo iminyaka ke ivoti yona le ethiwa ivote share iyathengisa ukubana ke abantu banethemba njalo le i-by-election engaphumi abantu izikhathini eziningi so siyabonga abantu ngokusisekela siyabonga abantu ngokuzivotela sikhangelele phambili ukubana silungise indaba yama-reform ngenxa yokubana yindaba eyenza ukubana ke kungabi ne-free blames kuyinto ke okanye silungise through indaba yama-reform sikhuluma ke labantu basesadiki le-african union ubana nxa siya ukhetho ka-2023 ulungise ke iindaba zama-reforms ikakhulu indaba yokunikube le more than 1000 abantu aba-assisted ukuvota sikhangelele ukubana ngelesi sikhathi ngaba nabantu kuthiwa abakwanti ukuzivotela more than 1400
ye ibandla lezanu lithi liyakhalakhala kakhulu akuladlakela okade lukhona liyakhala
njeudlakela liyazakala ama-journalist atshaywa abantu bethu balinyazwa asonto yokukhalakhala into esegqekeni ubani izanu pefu nxa isiphake ekhoneni isebenzisa udlame lodlakela yikwenza kwabo siyabazi kusukela 1980 esebenzisa i-violence against their opponents baqala ngezabo babuya ngokubulala abantu bangena 2008 bebona betha abantu hafulive lokuhlive yikwenza kwabantu bezanu kodwa thina loko sizikusimise ukubana kube nembuquko elizweni
pho manje lizakwenzani ukuthi nxa udlakela lungamemetheka sokuyaba lokhetho olukhulu
siyaphambili sisadeclare singabapeace ambassadors ukubana kulungiswe indaba yokubana ke abantu bethu ke bevikelwe ikakhulu ke emaphandleni
yini la ama-peace ambassadors
ngabantu bethu ke azabe bencedise ukubana ke kube lokuthula njalo ke nokubana ke izanu pethu ingasebenzisa i-violence emakhaya
umnumzana ostalos gift siziba ngumsekelo wesikhulumeli sebandla le-ccc sixoxe laye esekariba Ukhangelelwe ukuba umthethwandaba uzahlafuna ngesiphangiphangi udaba lokuvimba umhlangano we-ZANU-PF Congress oluphanyekwe enkantolo ngeviki ephelileyo ngumnumzana Sipeth Msengezi. Umsengezi uthi akumelanga kwenziwa umhlangano lo ngoba wamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba esithi ufisa inkantolo yenze isinqumo sokuthi kangenanga ngemfanelo esikhundleni somkhokheli webandla elibusayo kulandela ukususwa esikhundleni wayengumongameli webandla le-ZANU-PF uMoyi uRobert Mugabe. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likaMsengezi.
Right, into ekhulunywa ngumsengezi ucacile. What is simple saying is abantu abafuna ukuthetha e-African Congress abantu abahambise court esithi bangene emahofisi ngendlela engaqondanga. I-High Court yeZimbabwe isiqi that matter. Ngakho-ke ukuthi bona abantu abathalenjwayo kuye umsenkezi benze khonokho abakwenzayo i-defiance and emthethweni yinto okumele ukuthi lusho izilungisise ngoba ngakuwukuthi umuntu kuqala ukuthi there's an illegality that is being perpetuated that illegality must be stopped so that's the long and short of it simple thing i-congress leyo kayini iyinkantolo enkulu ize icede udaba lwakhe
Singathi ke udaba lolu ubonazana luzaphathwa njani ngumthetho wendawo?
Yes, inkantolo yokuyanele ichazi ichazi ikubeke kube obala ukuthi umsengezi into ayitholo ile ngozo obekayilanga. Kodwa thina ngokukhangela kwethu khangela izindaba ezakhe zenzakayo hayi lethemba ukuthi kuzagelezela ngasifudla.
Singathi ke udaba lolu lungena nini emthethwandaba?
Into eyenzakalayo ukuthi i-application le efakwe ngumsengezi it's an agent application ngabe kusitho ukuthi ucele ukuthi inkundla ingakhangela amanye ama-cases i-case le iyekiswe kwamanye ama-cases that are already there ukuthi ikhangele ngendlela ephangisayo ngakho-ke sikhangelele ukuthi iviki ezayo kube liyane elandelayo ibe isiphethwe down so siyakhulunywa khona le nkantolo
singathi ke lisenza khonokhu lolana udaba ke lumi njani olwaphanyekwa umsengezi
loliyana so agent application liyana i-application ye-declarat i-declarat esiyabe sisitsho yukuthi ikhothi yayideclare ama-right ukuthi no into le ingayibanjwanga ngendlela from the onset ngakho-ke kwaphambanise we want that kind of a declaration so kathesi esitshela ukuthi i-congress le imiswe angithi nabayibizayo bame ukubiza kuze kuqedele kuyalo daba lokuqala so lolu daba lolu esingena ngalo esikhuluma ngalo kathesi ludaba olushukela ngale
Umnumzana Ngobani Sithole liqweta likamnumzana Saibeth Msengezi sixoxelaye ekobulawayo abakubandla lezanu PF balile ukukhuluma ngodaba lolu. Singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayengumongameli wakwele Angola u-Eduardo dos Santos ungcwatshwe namhla eLuanda. I-Reuters News Agency ibika ukuba abanye abahambe emngcwabeni lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba elerussia lokhu libhomba amabutho akwele Ukraine luzaneni lokuphehlwa khona umlilo kagetsi usetshenziswa i-nuclear. Kwesatshwa ukuba i-Zaporizhzhia nuclear power station ilakho ukuvuza amanzi lokunye okubulalayo. Ele-Ukraine lithi kukhewuke kakhulu endaweni lapho okubhonjwe khona namuhla. Soku isikhathi sezamasiko.
Senana masiko
wenzi umandla
lo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sika baba kumbe ngithi inkosi yamandebele ubulelani lobhengula Khumalo wakhethwa ngumdeni wakuKhumalo uba inkosi yamthwakazi. Siyamukela kuhlelo baba Khumalo kunjani wena?
Ngiyabonga mthakazi nindanini.
Hayi siphilile kakhulu siyakwazi ukuthi ke sokulungiselelwa isikhumbuzo senkosi umzilikazi. Akusitshela ukuthi kume njani ngoba sizokuthiwa ke le mazweni abantu balungiselela kakhulu ukuthi kunanzwe usuku lwalo.
Kuthiwa iyabopha mhlakazi. Iyabopha impela, iyabopha indawana zonke, iyabopha eBotswana, iyabopha eSouth Africa, abe-UK nabo bayasisiza ngezimali abangenelisi ukuthi babe khona. Kodwa-ke abantu bayanikela ngisho la ngezinkomo, abanye baseplums bathi azilandwe khona, abanye basefelabhusi. Amalungiselelo ayahamba singendlela emangalisayo. Amapholisa nawo bayasinika imvumo yokuthi senze imali anduba emhlahlandlela. Ngoba emhlahlandlela bayazi abantu 22K kusuka ngoBulawayo. Amalungiselelo ahamba kahle kakhulu mhlawumbe.
Yes, singathi-ke kucatshangela ukuthi kuyaba kulabantu abaningi kanganani khona mpha esikhumbuzweni lesi.
Kuzima ukutho umsakazi ngoba i-transport sisacelile ebantwini kodwa sikhangelele kubo 2,000 to 3,000 abantu. Ngoba indawo le ingaphandle kwedorobha labangela sulu kubo 3,000 khona lapho. Kodwa ke hayi asikabi nama singeke siyitho nje ukuthi sithi sinayo inamba eqondileyo yini.
Yes,
kodwa ngendlela nje umbiko ohamba ngakhona hayi kuyanyakaza.
Singathi-ke kuqakatheke kangakanani ukuthi kunanzwe usuku lolu.
Usuku lolu luphathe kakhulu ukuthi lunanze mhlakazi ngoba inkosi umzilikazi yakha lesi sizwe yasibiza ukuthi ngumthwakazi. Isizwe esigoqela ama-tribes kumbe ngesintu sithi inhlanga ezisichike zingu-13 ezihlukeneyo. So lobumbano lolu olubaluleke kakhulu esizweni yikukukhumbula umzilikazi ngendlela ahlupheka ngakhona esihluphekela lesi sizwe ukuthi bumba. Akufanelanga nje sekuthi hayi ngokuthi yinto eyenzekayo yedlula kodwa sizigqada ngale nhlakanipho eyenziwa inkosi yakithi ingafundanga inhloko yesikolo kodwa inesipho nesifutho sikaNkulunkulu esimangalisayo sokuhlanganisa abantu bahloniphane baphile endaweni ngokukhula.
Ye, singathi-ke abahlonitshwa ababe bekhona ngale emhlahlandlela ngobani?
Zisahambile izincwadi msakazi ukunxusa abantu abakaqinisi abantu ukuthi babe bekhona. Zihambile impela izincwadi, zihambile izincwadi kubosopolitiki, zihambile izincwadi kubabekhalta, zihambile izincwadi la semakhosini awe-region isadi. Kodwa ke impendulo asikazitholi ezitholwe ezikhonfirma ukuthi abantu babe bekhona. So kusesemasinyane ukuthi sithi ngoba nababe bekhona.
Ye, siyabona lapha-ke kwele Melika kuyabe kulo mcimbi ofanayo kube sekusithi le UK le ndaweni eziningi. Ungabatshelani abantu abayenza khonokho bephandle kwelizwe leZimbabwe?
Kubaluleke kakhulu lokho mhlonishwa ngoba thina siyisizwe sisakazeke indawana yonke. Thina ese-South Africa nasebutswana kulula ukuyasekhaya kodwa umuntu ose-UK lose-America kuzima ukuyafika ikuthi lapho abantu abakhona Australia, New Zealand abalenze lelo abahlangane lolo suku benze umcimbi labo ukukhumbula ngoba lapho esikhona kufanele ukuthi siwaphile amasiko ethu la esihlala khona singafothi ukuthi ngobani sidabukaphi.
Ye, phose lokugcina baba Khumalo.
bahlabe Zulu ngithi kini lapha likhona ekhaya kobulawayo emakhaya sihlangene nemfatandlela phaka 10 September kwenyama yabingazani yabe sigida sigiya sijabula ngiyabonga mfakazi
yelo ke ngumnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sika Bulelani Lobhengula Khumalo wakhethwa oba inkosi kaMthwakazi umdeni wako Khumalo
senziwe manje
ngoba nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli, ngiyabonga njalo ukwamukela kutungamili uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele udaba lokuzila ukudla. Kumateyu chapter 6 verse ka 16 ithi yona futhi nxa lizila ukudla linganyukumali njengabazenzisi ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla gcoba ikhanda lakho ugeze ubuso bakho ukuze ungabonakale ebantwini ukuthi uzilile kodwa ubonakale kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza akunike umvuzo wakho. Ngakho ke ngiyananzelela lapho ukuthi kokuqala uJesu nxa ekhuluma ngokuzila wayekhangelela ukuthi sonke sizathola isikhathi sokuye nxa sithandaza sike sizile senzela ukuthi sibe lesikhathi esihle sibe lesikhathi lapho esinika khona uNkulunkulu ukuba akhulumisane lathi. Ngakho ke uyakubeka lapho uJesu ukuthi ukuzila kuqakathekile. Siyamnanzelela yena uJesu ukuthi impilo yakhe wayezila ukudla kodwa yena nje siyakwazi ukuthi wayenguNkulunkulu elamandla wonke kodwa siyahlangana laye esenkangala ezila ukudla waze walamba okokuthi siyafica usathane ezama ukumiye ngokuthi athatha la matshe uwenze abe yisinkwa ngoba wayekwazi ukuthi uJesu uselambile. Ngakho ke uyasikhuthaza lathi abalandeli bakhe ukuba sizile ukudla kodwa abesebeka lapha umlayo oqakathekileyo ukuthi nxa lapho uzila ukudla ungahambi utshengisela ebantwini bonke ukuthi mina anyachova kakhulu ngizile ukudla amalanga la amaningi ngoba ungayenza njalo umvuzo wakho obekumele ukuthole izithelo obekumele uzithole usuzazithola ke abantu sebekudumisa bekuphakamisa ukuthi hayi lindoda yazila kakhulu ukudla siphakanyiswa ngabantu usukhutha ke umvuzo adekumele uwuthole kuye uNkulunkulu. Ngakho ke isikhuthazo esikhona lapha ukuthi nxa uthandaza nxa uzila ukudla kwenze kube phakathi kwakho loNkulunkulu ngoba lapha uJesu wayesivikela ukuthi singabe ngabantu abazigqajayo abaziphakamisayo ukuthi athi nasithandaza ukwedlula wonke umuntu kodwa esincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uzila ukudla vele wena ukhangele kuye uNkulunkulu. Ngakho nguye okumele abekwazi hayi khona abanye abantu. Ziba ziningi indlela zokuzila ukudla njalo ke akumelanga ukuthi kube yilokhuyana kokuthi uyekela ukudla ngapho ungathandazi ungabalili zikaNkulunkulu kuyabe ungaseyikho ukuzila ukudla okuzaletha ama-results esiwafunayo ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhayelele ukuthi nxa sizila ukudla isisikhathi sethu sokungena elizwini likaNkulunkulu. Ngiyananzelela lapho ukuthi kulomlayo uJesu asinika wona ukuthi ke nxa wena usukhetha ukuzila hamba ensitha kube phakathi kwakho loNkulunkulu kungakhanyi kwabanye abantu ungabi ngumuntu wano osuhamba ungcolile utshengisela wonke umuntu ukuthi hayi mina ngiyazila kodwa ke kube phakathi kwakho loNkulunkulu abe nguye okwaziyo abantu vele bengaboni lutho. Kuyasikhuthaza lokhu bazalwane ukuba kumele sizinike isikhathi sokuzila.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu sesithandazela abalaleli ukubuza bakhuthaza. Nkulunkulu wami ngezwi lakho bathola isikhathi esokuzila bethandaza besiza kuwe uNkulunkulu ubanike njalo umusa ukuba bakwanise ukuphutsha lawo malanga umuntu abezibekele eceleni ukuthi ufuna ukuzila bethandaza kuwe egama likaJesu siyathandaza amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ungadinwa lakusasa. Weze midlalo iqembu leLenders Football Club linqobe eCape United nge-2-1 emdlalweni weCasilaga Premier Soccer League oqhutshelwe enkundleni yeStadium namuhla. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leLenders lihlohlelwe nguDivine Mindirira kanye loWashington Navaya kuthi eCape United lihlohlelwe nguWilliam Manondo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leManchester Diamonds linqobe leCranbourne Bullets nge-2-1 kuthi leRentals linqobe leTenex nge-3-1. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kaKhilikithi linqotshwe ngama-wickets amahlanu liqembu leAustralia emdlalweni wakuqala ohlobo le-One Day International oqhutshelwe edolobheni laseTownsville. Iqembu leZimbabwe yilo liqale uChai bola lathola amaranzi angamakhulu amabili lilahlekelwe ngabadlali bonke. Kuthele Australia seliphendula libuthelela amaranzi angamakhulu amabili lanye a-201 for the loss of 5 kuma-overs angamachumi amathathu lantathu. Intatheli izindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uchasisa ukuba iqembu leZimbabwe lilahleke ngaphi.
IZimbabwe ibizamile i-top order ukuthi namhlanje bathi labo they come to be party, kodwa imidli order yiyo-ke ephambanise zonke izinto ngoba at one stage we 85-5 ukuthi kade kungani kuyathembisa ukuthi iZimbabwe izafaka amaranzi athe xaxa. Kodwa-ke ekugcineni kwangikhona kwaba le betting collapse khonaphana ku-middle order-ke yagcina isitshaya 200.
Umdlalo wesibili phakathi kwamaqembu lawa ukhona mhla zingamachumi amathathu lanye kuthi wesithathu ukhona mhla zintathu ngenyanga ezayo. Imidlalo ye-One Day International yesetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu azaphatheka umncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshwa ngomnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo webhola labesifazane elokuqaga. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wokuqaga selitshayelwe ihlombe ngokuphumelela kwalo ukuba ngelinye lamaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni laseSouth Africa ngomnyaka ozayo. Wayeyintatheli yezemidlalo uThandiwe Moyo, yena osesebenzela iqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo, sithi uthi leli qembu lenze into ebukekayo kakhulu.
Siyababongela ama-gems eZimbabwe ngokuqualifier for i-World Cup. Singabe semdlalweni etshiyeneyo kodwa siyabalandela. Sithemba khona ngale bengahamba ku-World Cup bazafika be-represente kuhle njalo iZimbabwe njengokwenza kwabo khathesi. Amhlophe kibo labo bonke abaku-netball.
Umncintiswano wezwe zomhlaba we-2023 Netball World Cup uzaqhutshelwa edolobheni le-Cape Town ngenyanga kaNtulikazi ngomnyaka ozayo. Njalo izwekazi lase-Afrika lizamelwa ngamazwe abalisa ele-South Africa, ele-Malawi, ele-Zimbabwe kanye lele-Uganda. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Ye, kwamanje-ke sike sizwe ezomculo.
Sanibonani balaleli be-Studio 7. Loyo u-Isaiah Msolwa, usomnotho. Isibongo Nkomo, ekhaya ngokuzalwa ngiseCholocho, isigaba sakithi kuthiwa yiJowa. Ngoba nje sizokhuluma la ngengoma yami ethi yona inkosi yakithi. Le ngoma lena ngiyiqophe ngothando ngoba ekuqaleni bengine album ebithi yona umzilikazi. Right, yasi so le ngoma ibikhala kakhulu ngokuhlupheka kwesizwe senkosi. kwasekuthi ke kuthe emva kwalapho ke ngasengibhala ke le album after kuminyezelwe emhlahlandlela ngo-2018 ukuthi isilo sesikhona ukuthi inkosi yakithi isikhona ende engibani ngasengibhala ke le ngoma yona leni inkosi yakithi ngithe mase ngikwenzile ke lokho ngabona ukuthi abantu bakujabulela ngoba inkosi vele yayiphakanyisiwe kodwa kwasokuthi ngebhadi uhulumeni wakithi ke wasivalela kodwa ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga uzosivumela ukuthi sigcobe inkosi yakithi. So le ngoma nje igxile kakhulu, izibongo zakhona zibhekiswe nje enkosini yakithi ngoba ngesintu inkosi imiphakanyisiwe vele siyinkosi thina sikwazi lokho isintu ngisho nakudala inkosi imiphakanyiswa kuthiwe lona uyena ozoba inkosi vele uvele ebizwe nge-king. So nje engakusho mina ngathi le ngoma yami igxile nje kulokho. Ngoba nje namhlanje nje i-date nje baba ithi laphana 28 silindele kuyemhlahlandlela lapho esiyobungaza khona umdabulo wesizwe inkosi Mzilikazi. Engicabanga ukuthi abanye nabanye abangangaziyo mhlawumbe bazongibona khona uba bezoba khona lapha emhlahlandlela siyobungaza nje inkosi yakithi siyalala siyakhothama. Ngiyabonga kakhulu enijabulela ingoma engicabanga ukuthi kancane kancane siyo sakithi siyavuka siyakheka. Angibonge kakhulu baba, ngibonga kakhulu nakubalaleli bonke be-Studio 7. Ngiyabonga.
Siyakubonga kakhulu ke ijaha lekhaya khona ngale ke etsholotsho ongadinelwa kusasa mfowethu. Sikufisela inhlanhla. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Ibandla leZANU-PF linqobe ele-Citizens Coalition for Change kukhetho olwenziwe izolo eGogwe kaBuyoni. Ele-CCC libonga kakhulu uZulu lisithi elibusayo belitshotshozela odlakela kungakenziwa kukhetho lolu. Ophikisa ubukhosi bukamongameli Emmerson Mnangagwa eMthethwandaba usefuna kumiswa umhlangano weZANU-PF Congress. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.